Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Onamukela emsakazweni we Studio 7 ngenjabulo ngolesihlanu mhlaka 30 kuNcwabakazi 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Umeli weGlenview North edalela parlamente olulunga le-CCC, uHappy Moore Chitsiba, uvulelwe icala lokudlwengula untombazana oleminyaka yokuzalwa elithumi lasithupha 16 years. Kunanza usuku lokukhumbula abantu abanyamalaliswayo emhlabeni jikelele, inhlanganiso ezizimele zisithi kumele kubunjwe ikhomishini ezaphenya ukuthunjwa kukaItai Dzamara, yena oseneminyaka phose elithumi kungaziwa ukuthi watshonaphi. Abafuyi eBeitbridge bakhala ngokwehla kwentengo yenkomo ngoba sesixake kakhulu ngenxa yendlala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli wesigaba seGlenview North edalela eParliamente njalo elilunga leCCC umnumzana Happy Moore Chitsiba namuhla uvulele icala lokudlwengula untombazana leminyaka ekuzalwa elithumi lasithupha 16. Inkundla yezimlive ibika ukuba icala leli lizaphathwa ngamapholisa enkambeni yeHarare Central ithi njalo uChitsiba kakabotshwa. Igqwetha lemuli kantombazana lo, umnumzana Takunda Jacob, ufakazele Studio 7 ukuthi ngempela lokhu yikho esokwenzakele. Kulicala eZimbabwe kuya emacansini lowesifazana oleminyaka ephansi kwelithumi lasitshiyangalombili 18 years. Sehlulekile ukukhuluma loChitsiba, kukanti isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthe ubengekho ehofisini. Kunanzwe usuku lokukhumbula abantu abanyamalaliswayo emhlabeni jikelele namuhla ole International Day of the Victims of Enforced Disappearances. Inhlanganiso ezilela amalungelo oluntu zisithi uhulumende weZimbabwe usalomlando wokwazisa uZulu ukuthi owayekhankasela umbuso wentando kaZulu uItai Dzamara wathunjwa ngobani lokuthi usaphila na. Inhlanganiso lezi sigoqela eCrisis in Zimbabwe Coalition, Zimbabwe Lawyers for Human Rights, kanye le-Amnesty International, yona ethi kumele kubunjwe ikhomishini ezimeleyo ekhokhelwa ngumahluli wenkantolo ezaphenya lolu daba. UDzamara wathunjwa eHarare libalele ngabantu abanakenelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende ngesikhathi kusabusa uMoyi umnumzana Robert Mugabe ngo-2015 wanyamalala kokuphela. Abanye ababekhankasela umbuso okhululekile abanyamalalayo bagoqela umnumzana Paul Chizuze lo Patrick Nyabanyama. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi umnumzana Pardon Atafumaneyi ngokuqatheka kosuku lwanamuhla.
International Day of Victims of Enforced Disappearance as stipulated by United Nations iqakathekile, iyasincedisa ukuthi sibe siloko sikhumbuzana ngabantu abadisappearayo singasakwazi ukuthi bacatsha bayangaphi. Sibe siloko siqoqoda, sibe siloko sikhumbuzana ukuthi hayi asike si bring closure ebantwini laba sibe kwazi singafuni nje ukuthi umuntu uyaphonga unyamalala nje njengembuzi ethiwa ihambile ayisabonakali kuhamba kwathini. Ukhona kuyabe kumdlile. So kuyasincedisa. Sometimes siyabe sitya umuntu wabulawa kumbe kanjani kumbe hayi enxa umuntu wahamba waya kwelinye ilizwe kumbe hayi nxa wabulawa ungaphi bamfaka ngaphi, ukwenzela ukuthi iclosure yamafamilies abo aboDzamara aboChizuze labonyama labezuza iclosure. Iqakathekile esintwini sethu ukuthi umuntu nxa etshonile imuli yakhe laye imkhale bebekwazi ukuthi hayi sewasichiya, isizathu sakhona yilesi nalesi. Kuqakathekile khona lokho International Day of Victims of Enforced Disappearance ayiqakathekile. It brings into light and also it helps us as a nation or as the world ukuthi sibe siloko sikhumbuza nabantu abadisappear, but also to try and bring investigations.
Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kumele kubunjwe ikhomishini ezimeleyo ekhokhelwa ngumahluli ezaphenya udaba lukaZamara ukuze kwazakale ukuthi kuyini okwenzakala kuye njalo watsho naphi. Ubona uhulumende ekuvuma yini lokho?
Ngibona ngani into engaba nhle nxa uhulumende angavuma. Lakho kuzayenza ukuthi bezigeze labo izandla ukuthi hayi thina undoda lo asikwazi ukuthi kwahamba njani njengobana bekhuluma. But kuyancedisa nje to bring closure kuma-victims' families bona bakaZamara, ukwenzela ukuthi khona uyazi nxa umuntu edisaphile kumfuze kube le-closure, abantu bebekwazi ukuthi hayi kwahamba njani kwathini. Khonokho nje kuyasincedisa njengelizwe, and I'm sure uhulumende anga-approacha with that idea. Angiboni ukuthi uzayala mina nxa kuyukuthi bona nabo bade kabakwazi ukuthi wahamba njani ama-witnesses abonayo kumbe whatever that is there. I-purpose of that commission is to try and come up with exactly ukuthi wahamba njani. So angiboni ukuthi uhulumende uzayala mina nxa bangamtshela kuhle bemcele kuhle kuza bring a closure on i-case kaZamara.
Umnumzana Pardon Tafumane iligqwetha elilwela amalungelo kaZulu ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo owe-Studio 7 ekwelebhilithani. Uhulumende yena uthi kakwazi ukuthi uZamara watshonaphi. Usiba lokhulu webhanga elikhulu lelize eleReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mushavano uthi sokulokuhlaliseka komnotho kulandela ukwethulwa kwemali entsha eZimbabwe Gold iZIG. Kumbiko we-Midterm Monetary Policy awethule namuhla, uMshavano uthe uZulu wamukele kuhle imali njalo uthe baza kwengeza imali emkambo wayo. Imali le isethulwa idola emelika elilodwa lalilingana lamazigi alichumi lantathu 13 njalo ayika kukudeki emabhanga, kodwa emkambo wensitha idola elilodwa lemelika selithengwa ngamazigi angamachumi amabili lambili 22 kusiya kumachumi amabili lasikhombisa 27. Umnumzana Mshavano wazise njalo ukuthi sebekhuphe inhlawulo yokuthumela imali engaphansi kwamadola emelika alichumi i-$10 ngenhloso yokukhuthaza uZulu ukuthi asebenzise amabhanga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolandela ezinotho njalo elwela amalungelo esisebenze kwinhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions, umnumzana Ambrose Sibindi.
Siyananzela ukuthi kuloke kubuye imali lentsha iZIG. Singathi thina imali ukuwa kwayo amandla kuye kwathi kwangathi kuyama. Siyananzela futhi ukuthi le ntengo lapha xa uthe intengo yamaprayisi ezitolo lawo. Siwananzela ukuthi hhayi la manje ungathi kwesinye isikhathi ikakhulu okwalezi suku elidakathelwe ngathi kuqansile. Kodwa ukuqansa kwakhona okunye okuningi kuyikugaba kwabantu bezitolo okuthi umuntu uyafaka iprayisi yakhe nge-US dollar. Nxa wona sothenga ngeswipe sothenga ngeZig, abakwenzayo ukuthi ababa bengasalandeli i-rate leyana efakwe RBZ ilusu besiwalani. So kusenza intengo zicase ziye phezulu.
Ibhanga le-RBZ sibone likhuluma njalo ngokuthi liza kwengeza inani le-Zig elitholakala elizweni njengoba abantu bamukele ukuhlela imali. Likubona njani?
Sokungaba le ngozi ngoba singakhangela imbali sibuyele emuva. Usube sasiba lalo kubobhondi laku-RTS ukuthi sasinaze ukuthi i-RBZ yayisuke iprinti imali beningi. Ngiyibona ungathi nxase i-RBZ ingabuya ngaleyo ndlela, mina ngibona ngathi kule ngozi eyokuthi imali ingagcwala kakhulu ibe ningi yona izige nale ebantwini bonke uflata. Eqinisweni sahlangana le inflation icine futhi siluza amandla. So ke engxenye bona be-RBZ badingelwe bakucabangise kakhulu ukuthi into le bayibambe kuhle ngoba ngagcwalisa leyo mali iqiniso ukuthi imali ngabanengi sicothana lempahla engxenye ezithuthwana ezithile inflation iyaqhaza
ukumiswa ukubhadala kwama bank charges kuma transactions wonke aphansi kwe $10 kungaphathisa uzulu na
yes sibona ngathi kuzasinetha kakhulu ngoba iqinisweni into esibulalayo kathesi emabhenki lapha yindaba enale ama bank charges ukuthi ungavelithatha imali usudlele uthatha imali usudlele uthole ukuthi ekugcineni kwesuku umuntu imali ayiholayo phose iphose hafi yemali iqinise ithengwa ama bank charges ngibona ngathi leyo yimovu enhle kodwa ke kusiya ngezifiso zabantu bekungathi engxenye ngayo bayithe qhi yedlula $10 oku imovu yakhona iqondile but ngibona ngathi $10 iyabiloko incane eyokuthi izenze ukuthi engxenye lawo still abantu bangathi baloyo balokukhona nokuthile kodwa imovie yabukeka sibili into enhle xa kunazela ukuthi ama bank charges abebulala abantu kodwa ke siya iRBZ ayikunazela ukuthi engxenye next time ithi qhi futhi iye phezulu kwenzela ukuthi imali zabantu ezingena ema banks ingasiphela singakhohlwa imali xa ivele uyihola kumbe uyifake ebhenki iyavelisa le tax abantu bayataxa nxa behola izimali manje ufike emabhenki futhi lawo bekuhlahleli ugcine ngayo umuntu esebenzela nje ama-tax kulokuthi laye aphathisa imali yakhe
ukuhlaliseka kwemali okukhulunywayo iRBZ kulakho na ukukhuthaza abanye ukuthi baqalise ukufaka izimali emabhanki
kuzabanzima lokho ukuthi abantu bafike kuleso sigaba ngoba sesikhulume lokho okuqala ukuthi siloshipo lwaba bank charges okwesibili futhi esingakunanzela ukuthi imali nxa izingenile laphana abantu bakade sabasathandi kakhulu ukuba behamba bese emabhenki besiyalayina besiyakwenzani
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU Singene kwezivela kwamanye amazwe. IReuters sibika ukuthi eRussia lihlasele enye ifactory yakwele Ukraine ebusuku edolobheni leSumy kwafa umuntu oyedwa njalo walimala abayisishiyangalombili. IAFP yona ithi eleIsrael selivumile ukumisa okwesikhathana impi yalo leqembu leHamas ukuze abazempila kahle bathole ithuba lokuhlaba abantwana ijekiseni yepolio esigabeni seGaza. Izifuyo sezithengiswa ngemali ephansi kakhulu emaphandleni eBeitbridge ngoba sezicakile futhi ezinye sezisifa ngenxa yendlala. Abafuyi abaningi bathi izibaya zilakho ukuvalwa lonyaka ngoba beswela imali yokuthengela izifuyo zabo ukudla. Kubika uNgqwele Dube oweStudio 7.
Ezinye izakhamizi zikawatch 6 eTshabalalani zithi lanxa zikunanzelela ukuthi ziyaqilwa yilabo abathenga izifuyo ekakhulu inkomo, ziphoqwa isimo sendlala ukuthi zithengise ukuze zithole ukuya ethunjini futhi zithengele ezinye izifuyo zazo ukudla. Inkomo eyodwa ivame ukubiza inkulungwane zamarandi ezingaphansi kancane kwezilitshumi kusiya phezulu eBeitbridge, kodwa kulezi nsuku abafuyi bathengisa ngengcosana nje. Ucho isakhamuzi umnumzana Alfambethi.
Ama prices akhona emarketini akakho mnandi. Last year average lay komo an average cow or east year around 4,000 to 8,000. But kathesi siqala kuma 2.5.
Ukuze kwenqatshelwe uhlupho lokuthengiswa kwezifuyo ngemali ephansi kakhulu, uhulumende usanda kusungula imikambo lapho athi kuzathengiselwa khona inkomo ezigabeni. Ukhuthaza abantu ukuba bathengise izifuyo ezindala kuphela lalezo ezingaphilanga kuhle ukuze bathole imali yokuthengela ezinye izifuyo zabo ukudla. Umnumzana Mbezi uthi izifuyo sezicuba endaweni eziningi.
Lapha eMadebeleni South usually siphila ngembuzi nenkomo lezi, but this time kunzima.
Abalimi bathi ngesikhathi sendlala yanyaka enye bekungcono kakhulu kubo ngoba uhulumende ubebasiza ngokudla kwezifuyo kulentengo ephansi, kodwa lonyaka abakakuboni. Lokho kutsho ukuthi abantu kumele bathenge ukudla okudulayo ezitolo lapho ibhele lotshani elilodwa elithengiswa ngamadola aseMelika asukela kwamabili alengxenye $2.50 kusiya kwamahlanu $5.
Isaka lokudla okugayiweyo elile sisindo sama kilograma ngamachumi amahlanu 50 kg lona libiza amachumi phosi amabili edola lemelika $18 kusiya phezulu. Esinye njalo isakhamuzi sika ward 6 umnumzana Ishmael Siziba uthi nxa kungaselakala ongabaphathisa ngokudla kwezifuyo izibaya eziningi zizavalwa lonyaka.
Besicela loncedo ukuthi abantu bangasizama ngokudla kwenkomo uma kungaba le dona engasinikeza maybe 150 kg per head.
Amazwi kamnumzana Siziba agcizelelwe ngumnumzana Raymond Ndowu yena othi isimo sibi kakhulu ngoba amadlelo abo esihlaliswe abantu abakha imizi yabo.
Isomiso sisichaye kakhulu njengabalimi abafuyileyo. Siyabona malanga wonke amadlelo ayachabalala. Besicela nje inkokheli zihlalise abantu ngendlela ezihleliweyo ukuze amadlelo angaqedwa izifuyo. Ukufuya kuqakathekile njalo kuletha imali ebantwini. Kuyafuneka ukuthi amadlelo anele.
Loba nje bekhona abanye benelisa ukuthengela izifuyo zabo ukudla, abanye bathi esikhwameni akuvumi. Umnumzana Elson Moyo ngomunye wabo.
Sisela nanye kathesi. Asila ndawo yokuthi sizathenga ngaphi ukudla kwenkomo ngomdongo amadle akhona kuze athi.
Umqondisi ogatsha lubona ngezokulima lenhlelo zokufuya eMathebeleland South unkosikazi Shupika Isibanda utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi uhulumende olamabhele otshani azinkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 azanikwa abafuyi abasebunzimeni ezansi eMandebeleni.
Currently we have got deaths that are occurring across the province.
Ziyafa izifuyo esabelweni lwamathebhelelani south ikakhulu egwanda insiza zasenzingwane kodwa sesithole imibiko endawo zonke ukuthi ziyafa. Uhulumende usengenele ngokuletha i-presidential feed ezanikwa lapho inkomo ezicuba khona kakhulu njalo izina esibheke imigodi yamanzi ezanikwa izifuyo lezo.
Uhulumende uthi sekufe inkomo ezifika inkulungwane eziyisitshiyagalolunye 9,000 lonyaka ngenxa yendlala ikanti ezingaphezu kwesigidi 1.4 million zisengozini yokucuba. Imele iStudio 7 eBybridge, yimi uNgwele Dube.
Kweziphathelane leMelika, umsekeli kamongameli waleli lizwe njalo ozancintshisa kukhetho lukamongameli emele ibandla leDemocratic Party unkosikazi Kamala Harris uthi uzaqinisa umthetho wokwenqabela okungena kwabantu kuleli lizwe bengela maphepha njalo uzaqhubeka ephathisa ele-Israel ngezikhali. UHarris wethule amazwi la ekhuluma lomsakazo we-CNN izolo. Kwelinye icele umnumzana Donald Trump ozamela ama-Republicans uqhubeke ngomkhankaso wakhe eMichigan esola ubukhokheli bukamongameli Joe Biden lomsekeli wakhe uHarris esithi behluleka ukulungisa udaba lemingcele kanye lomnotho. Uhlaziya lolu daba sixoxa lolandela ezombusazwe eMelika eyisizalwane seZimbabwe umnumzana Tim Moringai.
Ukukhuluma kukamama Harris ngathiwa kusegcekeni nje ukuthi yena njoba wayengu-prosecutor in California for all those years and the prosecutor general for a state elabantu abayi 40 million abaningi bangkhona abavele eMexico. Ngathiwa uyazizwisisa indaba lezo ezokucapha kwabantu abazayo. So mina engubonayo akukhulumayo lokho ngathiwa uza kubasisa ngoba sisakhumbula 3-4 months ago iDemocratic Party le Republican Party babuya naleyo ndaba baba le bill elalifanele lipaswe ukuthi lilungise izinto zonke ze border le immigration, but sabona umnumzana Trump etshela abamsekelayo ku Republican Party ukuthi bangavoteli yona leyo bill.
Kudaba le Israel umbiko wankosikazi Harris lewubone njani?
Indaba ye-Israel ingantwa iphuma eBhayibhelini ukuthi abazancedisa i-Israel bazaba lehlala kahle in a lot of places. So siyakwazi ukuthi ama-Western countries since 1948 khonapha babumba khona ilizwe le-Israel bethathele ama-Palestinian bathembisa bona njengelizwe le-America ukuthi baza ba ncedisa lesikhali noma anything abakufunayo ukuthi ilizwe labo lingathathwa ngabantu abe-Palestine, ama-Iranian, labanye.
Abanye abasola unkosikazi Harris bathi ngumuntu ongelelisa ukuthi akhulume kuhle nxa engela speech ayibhalelweyo, libone njani indlela ebezi iphethe ngayo.
Umama Harris has been a prosecutor for over 20-30 years, something like that. Ukuthi kakwanisa ukukhuluma with a prepared speech hayi ngamanga lawo. Ngoba siyakwazi ukuthi amagqwetha vele they are very studied people, bayazi into abayikhulumayo, and they can answer questions without any prepared notes.
Umnumzana Trump la eqhubekela phambili ngomkhankaso wakhe ukuyikho lapho asola khona umnumzana Biden kanye lo umsekeli wakhe unkosikazi Harris ngodaba lezenotho kanye lolwemingcele. Silibona njani umkhankaso kaTrump?
Umkhankaso kaTrump ngangithiwa was effective ubaba uBiden esakhona. Unkosikazi Harris esengenile ngangithiwa sokutshintshile. Ngoba abantu, yes, we say we want policies, sifuna izinto ezisebenzayo and all this other stuff, but I think njengabantu as human race sikhangela ukuthi lo umuntu usekhulile nawo mbeni usesemncinci ukuthi akwanise ukuhambisa indaba ezihluphayo ezomnotho.
Umnumzana Tim Muringayo ilandela zombusazo eMelika, njalo uyisizalwane seZimbabwe esihlala eOhio khonapha eMelika. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Mthokazomuhle, mthokazomuhle Studio 7. Eyi, ake sizwe lapha upresident wethu nangakho. Uhlale hambile phesheya, uhlale hambile emazweni, ewester imali zelizwe. Ngapha akikho into aza nayo elizweni, yena uyakhipha imali elizwe. Abantu ngapha babulawa indlala. Hlengahle upresident onjani lo, since engenile nje sicalweni upresident uhlale ehambile, akunanto aseke waza naye eyiphetha. Izibhedlela zethu azinalutho, abantu bayafa, abantu bethu bayafa, abazali bethu bayafa, akunamithi yawumele bagade. Imali lezi bazithatha ngaphi imali zogada uma befika emadolobheni bachajwa izimali futhi. So uhulumende akeke acabangele abantu, bangasicabangeli bona. Cela kube ukukhulumende wabantu, hayi lo ozibekayo. Thina sifuna uhulumende okhethwa abantu. So that's why ilizwe leZimbabwe liso, ngoba uhulumende okhona akusiyo uhulumende owakhethwa ngabantu, uhulumende owazibekayo yena. So sicela Studio 7 sedlulise lo mbiko ukuthi nabo babe nendlebe bazozwa, noma kodwa bengaqinisa amakhanda kodwa bazozwa. Abadala bethu bayatshona ngendaba zokuthi izibhedlela zethu azinalutho. Mathebelelendi iwesa azikwazi ukuthi thina kahle kahle sifune owethu uzibuse noma kanjani, ngoba ayinakwa nokunakwa. Mathebelelendi,
sanibona Studio 7, sanibona nabantu bonke emlalelayo. Hayi, thina siyaziphilela. Yeah, hayi kubuhlungu nje kimi yilinto seyabhokayo i-tribalism. I-tribalism into embi kakhulu evele eza kwenza ukuthi la uzufe ungazange wabona iqiniso ukuthi lingaphi. Ma singasonke singafana lalo ubaba kwakuthiwa nguJoshua Nkomo will be one of the best people in the world.
Labo ngabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli ungasithumela wakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba nomculi kamaskandi ozibiza ngegqwetha lomaskandi. Lumculi udabuka eCholocho kodwa uhlabela ekwele South Africa. Lapha uphethe idlalade lakhe elitsha elesihloko esithi iloya. Nangu exoxa lo Ntungameli Nkomo owe Studio 7.
Nangu emsakazweni weStudio 7 obingelelayo nguBrian Ngwakonkomo ozalwa eTsholotsho endaweni yakwaMagabelana oyaziwa ngegqwetha lomaskandi. Emculweni ngifike ngo-2002 senginamadlalati amathathu ne-EP.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngiyatholakala enkundleni zokuxhumana kuFacebook igqwetha lomaskandi Mayeza, kuTikTok igqwetha lomaskandi Mayeza, kuInstagram igqwetha lomaskandi Mayeza, kuWhatsApp ngiyatholakala, iphone number zami zithi 078 10 73 232.
Abalandeli ubatshiyela wapha mashi?
Kubalandeli bengicela isupport kakhulu ngoba umsebenzi wami ngikhiphe lonyaka 2024 muhle kakhulu. Ingoma zami ziyatholakala enkundleni zokuxhumana kuma online stores zikhona, uvele utheke uti gqwetha lomaskandi uzozithola. Ngiyacela ukuthi beyo viewer ko YouTube bezilale na ku Spotify. Ngiyabonga.
Bonge uNtungameli Nkomo obesipha uhlelo Woza Friday luyeza njalo nihlelo ngeviki ezayo. Lelandela uhlelo lwe-Live Talk namuhla sixoxa ngosuku lokukhumbula abantu abanyamalalisayo emhlabeni jikelele abafana lo-Itai Dzamara. Siziphethe nezindaba ebezikhokhela umeli weGlenview North usemangalelwe ngodaba lokudlwengula. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngudabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.